ezindabeni zethu lamhlanje. Sithukuthele izalane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa ngokwethulwe nesinye isiphathamandla sikahulumende esithi abantu abokuza sebethumbe amanye amalokishi kulelo lizwe. Abesifazana bathi bafuna ukuncediswa nguhulumende ekwembeni okuthiyeneyo kwele Zimbabwe. Sizaxoxa lezizalane zeZimbabwe ezikuhlelo lweMandela Washington Fellowship okwamanje kwele Melika. Umgcinisihlalo weHighlanders Football Club uthi abalandeli beqembu leli akumelanga bazondele ukusuka kukaRodrick Mutuma osekuqembu leYadar. Kulayisho klamhla kuhlelo lwabesifazana asiyisuzeni bomama sixoxa ngabesifazana abemba okushiyeneyo abathi bafuna ukuncediswa kumabhizimusi abo. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhutha ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.